Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzana lamapolisa ukuze abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafunge thusela amantu laba esingathi ngama activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezigcothoza izano.
Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi galesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngaba kubandla lezano PF.
Abantu kade bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngelezanu PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli izindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere isikhulumeli sebandla le-CCC utshele intatheli izindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lowa bethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhethweni bethithibele njalo bafunge thusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezigcothoza izano.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungise udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations, African Union, SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why izoyeka umnangagwa etathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe iZANU-PF, police iZANU-PF, military iZANU-PF, onke namagroundi aseZimbabwe, zonke indawo ngeze ZANU-PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa neZANU-PF.
Mnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho, kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalisa ukusenga lezi mithiyo besithi iZANU-PF libandla elifuna ukuqila. Lokhu nje ukuthi bazama ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusiqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezama ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla leZANU-PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imsakazo lenhlanganiso ezichiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezijiyeneyo, njalo kuzagqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers of kitchwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe early voting. Uhambile wayavota ku polling station kumbe uthumele i ballot paper?
Hayi, sihambe sahamba elayinini for over 2 hours.
Bebe banenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekulabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesememile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. But abantu kade bese line nabaningi uyabona ukuthi abakhuluma ukuthi bahamba ngayiphi party. But siyabona ukuthi abantu kade be uyukuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele eSomalia bebegcwele phambi labelungu labo bebegcwele so hayi okwakathesa kubonakali but bathi bona ama-Republicans angantho azanqoba ngoba izinto zokudla le economy izeqhakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolukhetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uSkhwica Mfundo Jethro Mpofu.
Nga ama-Republican ethathatha kuzaba lokumunxana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofumbetheyo o-conservative. Njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing. Kunzima ke lapho kodwa kusenjalo ke lawa ama-democracy siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono. Kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni. Nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa, siya e-Asia, siya e-Europe, i-America izogijimisa ama-interest e-America. Kuyisandla sama-Republican kumbe isandla sama-Democrats. Ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba yi-America egijimisa ama-interest ayo, lamandla ayo emhlabeni. Ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili, ngobani abazaphuma emuva. Sibhekile sizobona kodwa ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi geopolitics ngesiNgisi?
Ah, kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba uTrump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuzakwenza lokho kuqhubekele phambili kugcine kula mazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo aba-conservative njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumelelo umhlaba uyesabele ngoba ama-democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uqhuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-lower house ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba Biden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zeParliamente sezandleni zama-Republicans?
Hey, ukuthi sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso. Uyabe lawo amandla kodwa amandla akhe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efaka izinoma kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo. Ngakho kuzabe sokumunxanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule, abuse, akhokhele isizwekazi sase-America.
USkhwica Mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa loNtungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Isiphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. Abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimkani Dlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe kuzoba ngudanisa Phiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umphosi wona lo
owamemeza lo mphosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
thana inani engalitho ma kade kuthatha ama-quotation akhona akobo-18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amarandi angithi
yes amarandi
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulumkani Ndlovu uye yisobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa Phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisa ukuthi ungaphi then okalimukani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungatshela ukubani utholakala kunamba zini
I think sebe kungcono ukuthi kuye kuma-families angikhona lezo numbers zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngeyalo okibokadanisa Phiri unkosikazi wakhe ithi 0653552251 esami 0849259339
unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg ngocingo Sekunjalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqetshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labase-Doha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni Ungakhuthi imidlalo eliza yethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamachumi amabili lambili, 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma le-Russia Kukhumiswane umlotha uma eleRussia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abeReuters. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu yikukhudumala komkhathi. Abezindaba be-Reuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamathumi amathathu, 27.7 million, babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuswelakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka i-flea market kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi kuhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa isigqoko esinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Bananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukuzisebenza yikhongani kuleyo mali ingcono. Hhayi, iqemphile ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emefina sibe lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirts, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabantu into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kwenze sifanise intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo kanako bo-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uwode ngemalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, esifoni ukuthi 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isikafe nje ukuthi singengathengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, kufanani. Yela nanzuzo yakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ungathi lapho kugejwe kubile kuthathu namasebenziswele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende kombane ekugcineni, uyabe uthole okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole nebhizi okungabanganga ku-80 maybe $200. Sokusiya ngokuthi kuthenge njani, njalo sikwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho hayi kutho ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sile $80-$200 ngalendayo nje ezi-profit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Ule ndlu yini kumbe ubhatala irenti?
Xa lapho kuthe iy'mpahla zami zadoja, hhayi ngiyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhatali irenti khonapho?
Ngiyabhatala irenti lapho engihlala khona. So irenti yami ngiyibhatalayo ubo-$30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hhayi, khonoko nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kuyeneliseka.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe usebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza yabuyenza ngesikhathi sakho, ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kunaleyo mhlawumbe uyabeihola ngenyanga nxa usebenzele umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup ezakwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umzali-World Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlalo zani liba khona kuba lokhu kukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwelalinyana. amaqembu esingawakhangelela yiwona nawo anahlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele Argentina, labo oFrance kuye kuthi amaqembu anjengabo Portugal nawo engaba nethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneze zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo oGermany, oFrance, labo o-Italy. Yiwo amaqambi esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lekuphendula indlela indlela le elilandelwa ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo. Bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa bandise ukudanisa ngoba nxa sekusiya phambili ngale kunganike abasinda. Ngelinye laliqembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala kodwa hhayi alikho kumaqembu aphambili anamathuba okuthi ngalisukumisa imigexo.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngakho?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achala uvalo ngamabizo abe esala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kuma-quarter final, libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kuma-quarter final. Kodwa lokhu kwehlula kwenikwe umbekwa ukuthi nxa umbekwa kwami ungahlofa, hhayi sele sesiphumelele i-Uruguay sese sinqobile sisiya ku-quarter final. Kodwa lokhu lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa asikhanyelele ukuthi hhayi wona amaqembu njengabogana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi le msindo ekakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona lokuwekhapha amaqembu e-Afrika andise umsutsho kakhulu into ezemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungelamali amaqembu anjengabo-Senegal khangela ubone abadlali abanabo bana abadlali ababendumela kakhulu afike edlale esiqongweni somsono wenguqu. Ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulalutho akulavalo abazashaya kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlongdlongo bezimali. Kodwa angithi lapho besengifuna ukuthinta nje abadlali khonapha e-Afrika ikakhulu kusendelesene kasemakhangela abadlali abalidlalelayo, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana.
Lapho lizwe uthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singeke hlungani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenendisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri babwe.